So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga uJonga Kandimiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo ngomhla ka 6 Mgwengwezi 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bayathuthi uthiwa izulu kutho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lomkakhe uNdlovukazi uQueen Camilla esigodleni sobukhosi eBuckingham Palace.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame, ngoba siyahlala singabethukileyo, sihlale singabagijimileyo. Omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni.
Izakhamizi zemaphandleni emhlubulweni weMathebeleland South ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho oluzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende, inkokheli yamakhansili lomongameli. Kuthi ke uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba uAlpheus Moyo, owaziwa njalo ngegapha lokuthi Donkey Mpire. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bebegcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lomkakhe iNdlovukazi uQueen Camilla esikolweni sobukhosi eBuckingham Palace. Inkosi ibikhatshwe umdeni ogoqela indodana yakhe elizibulo uPrince William, umkakhe uPrincess Kate labazukulu. Abafowabo bakaCharles uPrincess Anne loPrince Edward labo bebekhona. Indodana yakhe encane uPrince Harry ubikwa ebengekho kubalcony eBuckingham Palace lanxa ubekhona uyise egcotshwa enkonzweni. Inkokheli yamazwe omhlaba layo ibikhona ikhoqela umongameli Emmerson Mnangagwa waseZimbabwe, umongameli Joe Biden waseMelika labanye. Lanxa izulu belisina abantu bebebaningi abakade bephume ukuzobona imicimbicimbi ebisenziwa zindizamtshina zebutho ele-The Red Arrows lele-Royal Air Force Robotic Team. Zindiza phezu kweBuckingham Palace kwaba leparade yabebutho laphansi. Abakade bengabanye ababukele lokhu kusenzakala bathi bekukuhle ngempela. Omunye wabo isizalwane seZimbabwe esesihlala eBrithani, unkosikazi Sehlule Gumbo Wilkinson ongusomabhizimusi, esixoxelayo ecingweni echasisa akubonileyo.
Kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bayathuthi uthiwa izulu kutho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa, bayawalandela ngemfanelo. Yebo, ye kube lokunye like okutshintshiweyo. Okunjengokuthi kube lama-carriage ayi-2 e-modern le ebe lama-air conditioner le lobutofotofo, but kodwa yena liyana endala i-original eyakudala-dala sibili ibikhona yiyo asuke ngayo e-church esesiya khona esigodlweni.
Kodwa ke lowu ke uPrince Harry obuye ngelala mngaki.
According to ama reports ukuthi kulomntwana le birthday. So ubuyile nje ukuthi ezobona ubaba egcotshwa abesebuyela ku birthday yomntwana. Singers iphela anthi ama family dynamics kuba le thina esikuzuleyo ukuthi hayi umama usele lomntwana belungiselela i birthday. Masokuthiwa hayi wena baba gijima uye khona ngale but ngasengikubona ngabona ukuthi lo omunye usithandokazi kumbe intandokazi ibikhona phambili sibili ku-first row bese kusiba lo indodana yolahleko ibikhona ama-rows amabili amathathu ngemuva ayingagqokanga izinto zesikhosini bathe sebefika laphana esigodlweni ukuthi bebuye phela inkosi izobhabhayisa abantu bebekhona sibili lo William labantu abakhe lokunye ongabafana kumbe ngokwangapi uHeru bengekho
kodwa bona abantu beBritain kumbe abeUnited Kingdom sebemjayele yini inkosi yabo uKing Charles III
indaba yokuba lenkosi yindaba e-debatable bakhona abangafuniyo ukuthi abafuna ukuthi indaba yenkosi le iphele kube khona abayithandayo kube khona abanye nje abangelandaba ukuthi hawo inkosi yabo ikhona thina singenapi kodwa kulabanye abavele abangafuni ukuthi vele imonarchy nga ingabe ivele kuyahle kuthiwe into zakudala sesifuna ukwenza izinto zesimanje manje ezabo president labo prime minister
ukwamukeleka kuka Queen Camilla kube njani nxa sikhangela ukuthi kusese labanye abalokhe benhliziyo zibuhlungu ngendlela u Princess Diana afa ngayo
akukho lulu ukuthi ubone umakhwapheni esenguye batho njalo ayisime ngitsho njalo nango wayengumakhwapheni kodwa noma ungazi ukuthi wayengumakhwapheni kubuyela khwaphana kuma-family dynamics ukuthi iindaba zasesikhosini vele zinzima abantu noma bengaze bethi heyi kakho muhle but heyi inkosi imthandile uCamilla lingakhuluma lingaze lithi nenamhla sesinaye indlovukazi uCamilla ngukhwini ngukhwini nxa ukhona kuzamele umkhothamele
unkosikazi sehlile Khumbo Wilkinson ngusomabhizimusi oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilithane
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Izakamizi zemaphandleni emhlubulweni eMathebeleland South ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho luzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edalela ePhalamende inkokheli yamakhansili kanye lomonganele Inengi lithi lesabela ukubana kungaqhamuka udlame kusiya kukhetho njengalokho okuvame kwenzakala njalo kwenzakala enyakenye kukhetho lwama-by election eziqintini zemathobole insiza. U-Albert Ncube we-Studio 7 usipha lolu daba.
Lanxa ukhetho lusipha uzulu ithuba lokukhetha inkokheli afisa zimbuse, izakhamizi emaphandleni eziningi zithi zidlela evalweni ngoba emnyakeni edlule lolu khetho ludala udlame kanye lokungazwani esigabeni. Okujiya uzulu sekhombana ngeminwe ngemva kokhetho unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi evobola insiza uthi baba lokwesaba lapho kukhutshwa ukhetho.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame ngoba siyahlala singabethukileyo sihlale singabagijimileyo omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni. Bayesaba khona ukuthi babe behlukunyezwa abanye omama. Omama bangabona ukuhlukunyezwa bayatshetshela emuva. Kanti-ke bekumele kube yi-50-50 omama labo bangene.
Umnumzana Kholeni Ngwenya oyisakhamuzi sematobo uthi kakholwa ukuthi ukhetho luzayo uza kuzwa ngokuthula ngoba phambilini ukuhlezi uqhamuka udlame ngesikhathi sokhetho.
I-ZANU-PF funa ukuhlala embusweni ukuphela njengoba already sile 43 years ilokhu ibusa. Kodwa-ke along these 43 years ilokhu ihamba ihamba iluza ipower abantu bengayithandi ngenxa yezinzuzo ezimbi. Definitely ayisoze ivumele ukuthi kube le fairness kumbe kube le fair ground yokuthi abantu bakhampeni bekhululekile kumbe bayevota bekhululekile. Ngesizathu sokuthi iyakwazi ukuthi abantu bengavota bekhululekile umbuso lo izawuluza.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane eGwanda.
Kuthula hayi angiwoni kusenzakala ngoba nanko ke bona kathesi babhizi bayakhampeni bayabhoda dodudo wenza konke kodwa ngapha nganxanye khanye ngani into yakhona hayi ukwenza umhlangano kumbe kusemzini wakho kumbe kungani kumele ubone ukuthi akula nto enhle yenzakala kuwe yajaywa kumbe uyabanjwa nto uyabona.
Unkosikazi Juliet Ngiwane oyisiphathamandla lasenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana eHoders uthi bafisa ukuthi ngabe ukhetho luzayo luqhutshwa ngokuthula.
Umthandazo wethu ukuthi ukhetho waluqhutshwe kuhle abantu bazihloniphe abantu bahloniphane abantu bathandane bahlonipha amalungelo abantu okuthi ngilo lalwa ngazikhethela i-political party ayifunayo. Siyakubona okwenzakala kubo-Sudan siyathandaza ukuthi kungafiki kuleli lizwe.
Isikhulumeli semandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi uzulu lokwesaba ukuphatheka kunhlelo zebandla labo ngenxa yodlame oluhlezi lusiba khona kwezombangazwe.
Nxa uhlangana nabantu kumbe ubanxusele emhlanganweni inkulumo yabo enkulu ekhona kuyikuthi bantu wonke umuntu uworried ngokuvikeleka kwakhe ukuthi iZANU-PF ayisoke ibuye futhi isihlasele. So ukwesaba kukhona ebantwini kodwa njalo kulethemba lokuba lolu khetho luzadala inguquko. Finally abantu beZimbabwe bazanele ukuthi bakhiphe umbuso weZANU-PF bafake umbuso omutsha okukhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Malaki Nkomo oyisikhulumeli sebandla leZANU-PF ezansi emandebeleni uthi kuyize ukuthi ibandla lakhe linqoba ukhetho ngenxa yodlame.
Ibandla leZANU-PF njengoba ngihlala ngisitsho nje elikwazi ukuthi silamalunga ethu angaka njalo nje bekhangela la ngepopulation ekhona siyabe sikwazi vele ukusiza nqoba njalo nje umongameli welizwe uphume sobala mgcebo lo msekeli wakhe ukuthi batho ukuthi khona abafuni dlakela abantu balelungelo lokuthi bazikhethele ubukhokhela babufunayo. Akula ngendlela ukuthi nxa usebhokisini uzathi wena ngisuke ngethuselwa ngisebhokisini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelela ukuthi atho ilanga ukuzavota ngalo kungakapheli linyanga. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sesifikile ke isikhathi lapho esingena kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula udaba lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana ezindlini. Asizweni umhlonitshwa esilaye namuhla echasisa ngalolu daba.
Umama uphathisa shabalala ukhokhela inhlanganiso ukuphile obulawayo progressive ngendlela association nibe futhi lenhlanganiso yabantwana iye enye inhlanganiso ekhokhelwa engikhokhela eyabomama ekhangele ngamalungelo abomama okuthiwa omama besizwe ngaleziprobleme kakhulu njalo sokwandile sokudlulisa amalawulo. Kubangelwa kakhulu ukuthi umnotho welizwe lakithi lapha eZimbabwe wehle kakhulu okulethela ukuthi kube lokuxabana phakathi kobulili lobu bobubili bengishaka izimali bengishaka bonke nje okungabe kuqakathekile ukuthi kugcinwe kuhle abantwana bese kuletha ukuthi laba ababili baxabane kukhulu kakhulu akwehlanga fikini sokusedlula nje yona ikhosi sokuzosibambelela ukuthi amantombazana lawa ahlukunyezwa lapha ngiphakathi
njene nhlanganiso selibatholile yini abantu ababuya kini libaphathisa ngani?
Ye bayabuya kakhulu njengehlanganiso bezokhuluma ngokuhlukumezana lapha ezindlini bese sibaphathisa ngokuba reseya ukubakayela ukuthi bayebika kuhlanganiso ezithize ezinjengabomsasa ezinjengabozuwaba njalo sibathumeza kumhlanganiso eziningi kakhulu econtact nakhona emthethweni ukuthi bayobika udaba lwabo emapholiseni.
Kahle kahle ubone ngani kuyini okubangela konke lokho ukuthi kube lokuhlukuluzana ezindlini?
Ngingumphathi webizwe, ukukhona kwebizwe, akula mali, akula mpilo, akula kudla, abantwana abayi ezikolweni. Imani labantwana abangayi ezikolweni likhulu kakhulu. Ngisho kudala ukuthi abadala bahlabane, ngoba kuza kuthi omunye aphume aye ngaphandle athi ngiyadinga lokhu. Kathi sokubethe ukuthi akusena kuthembeka. Akusena kuthembeka ngoba wonke umuntu zama ukuthi aphilise imuli. Abantwana bezikolweni, abantu abantwana bahle. Lokho kakhulu okwebizwe lethu lokho ukuthi akusetshenzwa. Akulamsebenzi, akulandlela yokwenza imali. Kuyixabanisa abantu kakhulu. Njalo abantu balwa ngokuphela bayalimazana. Okuze kubangele lokuthi behlukane kumbe kufe omunye phakathi kwababili. Sebefilwa bebanga lokho ngoba shuwa umsebenzi alikho imali ayikho abantwana baya ezikolweni yiyo imbangela enkulu kakhulu. Umnotho welizwe lakithi mubi kakhulu okokuthi akulamuntu olemali bese kubethe ukuxabana lapha ezindlini phakathi kukaba balomama.
Amantombazana-ke lawa ahlangana yini lodlakela lodwa?
Ye, ahlangana kakhulu lawo amantombazana bezehlakalo lezi ngoba amantombazana imathile ayafuna into eziningi empilweni. Ayafuna ukuthi azivikele nesikhathi lesiya esikhathini, bayafuna ukugqoka into ezithize. Bengathi bakhuluma ngalokhu njengoba bengakabitho bengasebenzi bakuthola ukusikiluswa nokuthethiswa kumbe nokuchaka. So yikho kunokuzanela ukuthi libe nedlame lena lelidlalela ngoba amadoda ayadelela abantu besifazane, adelela nabantwana abaqhulumeza ugqoke njani, ukhuluma njani, uhamba njani. Kusho badelela nje bayeyisa omama. Ungakhangela khonapha kahle sifiko yeveyouya kuma-elections omama ngababali ukuthi liyini bafisha ukuma ezikhundleni ezithize bafisha ukuthi kodwa bashayelelwa phansi beseyiswa besetshenziswa ngendlela eziningi ezingabaphakamisiyo omama. So udlame lokuthi kuthena liyaphambili kubomama nabantu ebazana.
Ngihambe kwini ongaxeda lolu dlakele ezindlini oluqondiswe kwabesifazane?
Ibizwe besithi laliqondise kuphele i-corruption kuphele into lokho ekuvalela umnotho welizwe ukuthi ube phezulu abantu bahlale kuhle kube lemisebenzi la madoda iziqondise yena azikhangele ukuthi angezani angahlukumeza omama angahlukumeza abantwana.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Patricia Chabalala olwela ilungelo loluntu njalo engumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Bonike abadala bathi kusinwa kuthethelana. Umamhlanga usedededela uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla. Sihlaziya udaba lokuphiwa amaplazi amanengi okwenziwa indodakazi kamongameli Robert Mugabe. Ubona Gambe bona abaya empini yikho yini lokhu ababekulwela?
Ungasitshela ukuthi uthini ngembiko le esizwayo ukubana indodakazi kamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ilamaplazi amaningi kakhulu angamachumi amabili lanye, ukubona njani wena?
Hayi, ngiyabonga kakhulu. Indodakazi ka former president ukuthi khona ibe lamaplazi lawa angu 21 achumi emabili lanye ngibona lokhiyana vele wabe vele sebezithathela umhlaba wonke vele kakuvunyelwa ekwesa kuhambela empini khona kubuhwaba akuvunyelwa vele wathethe ngapi wathenge ngapi iland le ibingekabani xa biyi-state land amaplazi wonke lawo kathathu ebuyele ku-state sifake ama-yunivesithi lezinye izikolo khona ngale sidivelophe ilizwe sihlalise abantu abangelandawo zokuhlala abantu basoze behlale beminyene omunye umuntu elamaplazi afika 21 kungaphandle komthetho lokuvela kakuvunyelwa asikufuni ngisho ingathi mina kangilayo yona ingadi but salimala lapha empini la umgabe waye ku-detention ephuma ku-detention wahamba waqonda straight eMozambique gala mntwana waye ku-front abanye bakhe layelabo abanye baba ngabathengisi kodwa uyethola ukuthi khona kulo muntu olo mntwana okuthiwa khona ulamaplazi ayi-21 yena lowo mntwana lowo velena kungakacatshwanga nokuthi uzazalwa emhlabeni umbuza kuba khona emhlabeni nguye lo selamaplazi wona lawo akuvunyelwa lokho kathathwe yi-state
manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengelamaplazi ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamaplazi amaningi kangaka
akusoze kuvumakale lokhu ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamaplazi anjenganalawo yibuhwaba lobana obenziwayo ekuyukuthi khona into enjengayonale iluhlazo phakathi komhlaba so kayiso maplazi kuphela uchithi ziningi izinto ezinye zingakaphumela egcekeni okukhona kuphela ayisikho kukhawulisa kodwa ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathu on my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane nezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathelwe lawo maplazi
lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba malami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye igama nguChris Gande lilale
lengakhohlwa ke ukulalela ngeviki elizayo lapho asinika khona uChris Gande olunye njalo uhlelo liphuma lendaba kwezemidlalo emidlalweni yenguqu edlale lamhlanje iphele kanje iyada 0 Capes United 1 FC Platinum 2 Manica Diamonds 3 Chicken Inn 2 Herentals 1 Green Fuel 0 ZPC Karibalayo 0 emidlalweni yakusasa iDynamos izadibana leTriangle kuthi iSheshem ingqikelane leHighlanders iwange yona idlala leBulawayo Chiefs emjahweni wamabhiza omkhulu wenkezo yecastle tankard ibhiza u-ideal view yilo elithethe linkezo yalonyaka ebilomvuzo wenkulungwane ezingama-25 zamadola emelika $25,000 ibhiza elibizwa ngokuthi dinyingwe lithethe umvuzo wesibili lilandelwa ngelibizwa ngokuthi down to business amabhiza wona lawa azaphinda adibane njalo emjahweni omkhulu owe-OK Grand Challenge ozaqhutshwa ngenyanga ezayo kaNhlangula mhlaka 3. Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba u-Alpheus Moyo yena-ke owaziwa njalo ngegama lokuthi Donkey Mpiri ehamba leqembu lakhe elegegema Extra Music Band. UDonkey Mpiri udabuka eLupane kodwa okwamanje usebenzela ekwele South Africa. Nangu-ke exoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ngesingulo yakhe ethi Uperekende.
Ayiphakame madoda watsho wathi Donkey Mpiri ehamba legegema Extra Music. Hey! Kampi uswazi lwami ke gaza abantu abantu bathi hey angizalanga ngako la madlulu yila madoda namadala wonke le ngudika wesilingu nezi wesithathu moyo uperekendi ifungafunga yila madoda namadala wonke le ngudika wesilingu nezi wesithathu moyo uperekendi ifungafunga
ngithanda ukubonga ithuba elingiphe lona. Ngizathanda ukuthi ngibulise bonke abantu labalaleli bomsakazo weStudio 7 ngisuka eLupane esigabeni saseDandanda eGegema ngaphansi kwababa uSobhuku uDipela Khumalo. Sokule minyaka ngikhona emcubeni, kodwa ekuqaleni kwami ngiqale kwamanye amaqembu amaningi amaqembu engidlule kuwo angeke ngisabala ngwaqede. Isingi engiyenzile ngizoyenza ngihamba leGegema eStramsika kuyithi zodwa.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ongabe engafuna umculo wami oro lapho endlekisa khona njengoba ngingusomahlaya futhi iphinde ngibe ngusomahlaya comedian, uyakhona ukuthi anthole kulezi inamba 0629575962 0629575962 kumbe kuFacebook engidinge ngo-Alpias Alisto Dewa kumbe Donki Piri Matoto uzangithola. Ongabe funa umsebenzi wami engayisabi ukungifonela straight.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Ngithi bantu bakithi ngicela lihlale linjalo, elikwenza kini ngicela likwenze la kubanye abaculi, lingakwenzi kuDonki Piri kuphela. Inhliziyo zenu zinhle bantu bakithi, ngiyangithokozisa elikwenzayo ngoba abanye babalandeli bami maningi amafeva bawenzayo kimi. Ngibongele ubaba uZulu, uJoka Zulu, ngingathi nguye umdala oncedayo ezintweni eziningi.
Akuphelelanga lapho bantu bakithi endabeni yamapholisa. Umfana lo uvele na ube libhungabhunga kudalwa kwakhe. Umfana wasuka wakhetha ukuthi ehlala yedwa ngoba ubesezibona ukuthi sekhulile. Umfana wakhamba wahlala yedwa ngoba kuhle. Umfana wayethanda ukubuya izinda, umfana waba lezinto ezinhle. Njengoyise ngahamba ngiyavakashela umfana ngithole izinda ziziningi. Ma ngithi ngiyacela inde emfaneni, umfana ethi hayi baba, yonke into yimali. Ngithi hayi mfana, okay, ngikunikeze imali, unginikeze inje yodwa. Umfana enginikeze inde, enginikeze inde, mina nginikeze imali. Umfana kuthe ntambama ngamthola sedrayive ethaveni, umfana efidla imali yenza. Engangasakwazi ukuthi oro inza wayesidla imali yenza leyo ndithengisele yona. Kumbe inza kwakuyimi uyise ngilo mbuzo madoda ukuthi umfana wayezama ukuthini ma wayethi udla imali yenza. Yeyi, angizalanga ngabona amathumbu.
Umbuzo ke umdala uthi umntwana uthi udla imali yenja angasakwazi ke ukuthi imali ethengiswe le inja kumbe imali yalo othenge inja. Donki Mpiri ngilethemba liwukholisile umculo wakhe. isikhathi sethu asavumi bawethu kuba sikubekele phambili lokho esisonke kodwa singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emigwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lo mkakhe indlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uFrances Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.